ama-report, ama-official report wathi kayikafiki ku-junk status ukuthi sendleleni eyokuya khona ngale. Kuzakhathaza umnotho weZimbabwe kwezinye indawo, kodwa kwezinye indawo ngesinye isandla kuzawuphakamisa. Amakhampani aseSouth Africa amaningi asebenza eZimbabwe. Lawo makhampani asebenza akhona njengabo-Delta, alama-links kumbe alama-investors avela khona eSouth Africa. So xa sikhangele lokho siyabona ukuthi amakhampani lawa azakuthola kunzima ukuthi abathole imali kuma-international markets ngenxa yalokho yokuba yi-junk status. So ukungena kwemali eZimbabwe ingeniswa ngamakhampani lawa asebenza eseZimbabwe kodwa elama-headquarters eSouth Africa kuzabakhathaza ukuthi baphakamise umnotho weZimbabwe. Amakhampani lapha eZimbabwe ngoba iningi lamakhampani lapha eZimbabwe adinga imali ukuthi ingene. Xa iSouth Africa isiphansi kumbe ingasakwanisi ukuthi ikwelede izimali, ukukweleda i-junk status sitho ukuthi abantu abasafuni ukukweleda imali kumbe abasabi ukunakakela ukuthi bayakukweledisa. Kodwa ngenye indlela singakhangela ngamanye amehlo sizabona ukuthi ukwehla phansi kwe-South Africa yikuphakama kweZimbabwe. Ngenxa yokuthi xa iSouth Africa isikhanya ngani kayihambi ngendlela efaneleyo esikubonayo nxa sikhangela kubo 1980 to 1995 iSouth Africa laphana iphansi kuka-apartheid. IZimbabwe sisakhumbula ukuthi indizamtshina eyawobo-Qantas labobani abantu babelenda even khona pakobulawayo.
Khona ukuwa kwesisindo serandi kuza kwenza umkhonomi weZimbabwe ube njani?
Irandi nxa lisiwa okwenzakalayo ukuthi izinto ezilungiswa eSouth Africa ziyabe sezishibhile ngapha eZimbabwe ngoba thina umkhonomi wethu sisebenzisa ama-US dollar. So uyathola ukuthi izinto sezishibhile ezivele eSouth Africa njalo uthola into ezinjengokuchaphisa izinto okuphandle komthetho kusanda. Abantu sebechaphisa izinto ngenxa yokuthi kuyabe sekuchiphe kakhulu. Thina njengama-industries aseZimbabwe besikhangelele ukuthi abantu bathenge izinto ezilungiswa eZimbabwe. So lokhu kungani kuyabuyisela emuva mbijana ukusebenza kwethu nxa sizama ukulungisa izinto lapha eZimbabwe. Uyathola even isitina, into ezinjalo ziyabe sezingena, isayimende, izinto ama-factory akhona eZimbabwe, o-Portland Cement abalungisa isayimende. Kodwa uyathola isayimende singeni vele eSouth Africa, singeni vele Botswana ngenxa yokuthi nxa irandi liphansi abantu bakuthola kuba kulula ukuthi balethe izinto leziyana even bechaphisa okuphandle komthetho. So siyakubona sibili ukuthi kuzakhathaza mbijana kulelo banga.
Kanti manje njengoba eleSouth Africa lithiwe i-junk status, iZimbabwe ke yona iku-status sithi?
IZimbabwe ngibona ngani is unrated khathesi ngayila rating kuma. Kanti abantu laba abanika ama-status laba bayanyuswa. Banyuswa, uyabanyuswa ukuthi buyanini lize khangela ukuthi thina umkhono wethu umi kanjani. Base belinika-ke i-status sangkhona thina we are unrated.